Kanti sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wathi intshatshele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika indaba ngolimi lesishona. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 ngobakazi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
uJaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore sethole uTafazwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTapiwa Makore ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi.
Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore wabulawa ngomnyaka 2020 abathi uTafazwa Shamba loTapiwa Makore.
So sethusa indlela esizukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Lizwe leli Botswana silaziwini lizwe lilo uthula, but uthi sizothwasa kumntu abantu abangu-143 nje 6 months ukuyethusa. Kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amapolisa awele Botswana ahlaba umkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni. Ukuthi ke abakumsebenzi wokulibazisa uZulu abagoqela abaculi imboni labanye abasesabelweni semathebeleland North bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore obulawa ngomnyaka ka-2020. Laba ngabathi uTafazwa Shamba loTapiwa Makore uyisomdala walomntwana. Ababili laba sebezamelela ukugwetshwa mhla ka-12 Ntulikazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMahluli uMnamato Mtebetsi womthethwandaba oya eCourt eHarare uphe isinqumo sakhe kudaba lolu wathatha amahola amahlanu kusukela ngo-10 AM ekuseni usiyafika ngo-3 PM emini ebaliza ububi obenziwa ngababili laba. UMtebetsi uthe isenzo esenziwa ngababili laba sitshengisa ukuba balolunya, kungakho ubafumele belecala.
So we then meet on Monday, the 10th of July, at 10 o'clock, and sentence will be on Wednesday, the 12th of July.
Izahlangana ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi, kodwa isigwebo nizabapha ngolwesithathu mhla ka 12 Ntulikazi.
Ukubulawa kukaTapiwa okwethusa abaningi elizweni lonke kwenzakala endaweni yaseMurewa ngomnyaka ka-2020. Isidumbu sakhe satholakala sihlinziwe okwakuveza ukuthi wayelinyazwe kakubi. Ekutheniseni kwecala leli, abahluleli bathole ukuba kulobufakazi obusegcikeni ukuba uTafazwa Shamba owayeyisebenzi kaTapiwa Makore wadala icala ndawonye loTapiwa Makore uyisomdala walomntwana. Lokhu babikwa bakwenza ngenhloso yokudinga umuthi wokwenza imali ngokuhlanganisa lezinto zomzimba zalomntwana. UShamba wavuma icala lakhe ngesikhathi ebuzisiswa ngodaba lolu esanda kubotshwa. UMahluli uthe icala eladalwa ngababili laba likhulu kakhulu esithi babangela ubuhlungu obukhulu kubazali balomntwana. Esinye isakamuzi seHarare uMnumzana Matthias Dliwayo uthi ulethemba lokuba umthethwandaba uza kwethula isigwebo esilukhuni lokujezisa kanzima ababili laba.
UJaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore sethole uTafazwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTapiwa Makore ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi ngenxa yezinto abazenzayo lezi.
Ukuphawula kwesinqumo lesi wenziwe phambi komsakazi kamabona kude oZBC TV loba ilive streaming idale lisithi udaba lolu kufuze lube isifundo kuZulu. Ngokolunye udaba idale High Court lidlulisele phambili kumhla ka 7 Ntulikazi udaba lomunye umsekeli weZanu PF umnumzana Lovedio Mangwana ocele ukuba umthethandaba wenqabele umnumzana Sevia Kasukwere ukuba ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Isikhulumeli sikaCasukwele unkosikazi Jackie Sandi uthi ulindele bayini esithi uzancinisa kukhetho.
Kusobala ukuthi khona khona uLovedio Mangwana lo kamanga yedwa ekuletheni udaba lakhe emthethwandaba wase High Court, ngoba kuyakhanya sibili ukuthi umuntu lo uthunywe nguEmerson Mnangagwa. Lokhu ke kwenza kube sobala ukuthi Emerson Mnangagwa uyesaba kakhulu ukuza kuka President Sevia Kasukwere emncintisaneni wokukhetha umongameli welizwe. Ungasenani thina siqhubekela phambili ngokukhuthaza uningi lweZimbabwe ukuthi lume ngemuva kukaPresident Sevia Kasukwere lilindele njalo ukuza kwakhe.
Isicelo lesi siza ngesikhathi uKasukwere ekhangelele ukuba uzaphazamisa amathuba ebandla leZANU PF ukunqoba, ikakhulu esabelweni seMashonaland Central lapho adabuka khona. Ibandla leZANU PF kumbiko ekhitshwe kumaviki afanda kwedlula lithi ngalilandi lokungena kukaKasukwere wezombusazwe. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa akwele Botswana ahlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni lelo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwalabo abalahlekelwe umphefumulo, kukanti ke abanye ngabadala amacala. Ngemsebenzi zendaba yeStudio 7, uMqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumisa amapolisa akwele Botswana unkosikazi Selina Umphile uthi bakhathazekile ngokuqonga kwenani labantu ababulawa mahlayana. Lokhe kwasungula umnyaka sekubulewe abantu abangaba likhulu lamachumi amane lantathu, i-143, okutsho ukuthi kubulawa phose umuntu oyedwa ngelanga. Lokhu sekuchiye amapolisa ayithithibele sithi kakwazi ukuthi abantu sebengenwe yini elizweni elaziwa ngokuthi lilokuthula. AbeZimbabwe labo baphakathi kwalabo abalahlekelwa imphefumulo, kugoqela omunye wabulawa kabuhlungu ejele kanye lomunye osanda kubhitshulwa ngempela viki. Kubotshwe njalo omunye oweZimbabwe edolobheni lePhalaphe kulandela ukuthi ayetheswe icala lokugwaza abulale siwala liseBotswana. Amapolisa athi kuzehlakalo zempela viki ubulawa abantu abane, okugoqela umtshayeli weloli odabuka eZimbabwe yena odijulwe isikliwi ngesikhathi zimthathela imali lenye impahla. Elandisa ngesehlalo lesi omele amapolisa amnuzana Khotla Itsile Odira uthi oweZimbabwe kade esendleleni etshayela esiya eTanzania.
Motlhasolenye ora ga nna le gore go nne le o latlhegelwang ke botshelo.
Ukusehlakalo lesi kube khona olahlekelwe impilo ongumtshayeli weloli akade elayo ulimele abakade bebahlasela bebesebenzisa umbhobho olahlekelwe impilo ngodabuka eZimbabwe.
Omunye osebenza njengomtshayeli wamaloli umnzana Ntokozo Thebe uthi lokhu kuyaba yethusa.
Kakusekho safe khona ukuthi siphumule, sokusiya ngokuthi uhamba uphumule endaweni enjani. Ikakhulu especially njengathi siqhuba inqola ezinkulu, so ufuna ukuthi ungaphuma lapho uhamba usithi uyaphumula khona kube nenkambi yamapholisa around khonapho. Manje akubi lula, akukangaki futhi ukuthi uthole kusiba nenkambi yamapholisa lapho esiphumula khona.
Uthi owenza kube nzima ukuthi abagangileyo bayakwazi ukuthi abachayeli bamaloli bathole imali, kodwa ukuthi kufike ekubulaweni komuntu sokuze kwenze besabe.
Amadoda lawa bayazi ukuthi abantu abaqhuba imali inqola ezinkulu, most of them babe bethwele izimali like ezama-toll gate and whatsoever ezokucross amabridge emabhodi ukubhadala ukudeclare izinto. Bayakwazi ukuthi nqabe kubambile kukhona abangakuthola of which kuze kufike esigabeni sokulala umuntu. Hayi, thina abachayeli kithi songani sokuza siqhuqisa bese siba safe kakhulu xa silaphi kutswana, kodwa ke sohambe kwaphunyuka esandleni.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eHarare umnumzana Dumezwe Ncube uthi ukubulawa mahlana kwabantu kukhomba ukuthi kulodubo emphakathini okumele lulungiswe.
Sokusethusa indlela esizukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Ilizwe leli leBotswana silazi kuyilizwe leli lokuthula, but ukuthi sizothiwa sokubulawa abantu abangu-143 nje 6 months kuyethusa kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amacala amaningi okubulala ayenzeka ngesikhathi senqabano kakhulu kwabathandanayo, ukulwa emabhawa kanye lokuthatha imphefumulo ngesikhathi izikliwe zingene endlini. Amapholisa athi asenenzele ukuthi amacala okubulala amaningi adalwa ukwehluleka ukuzwisisana ngesikhathi kulokuphikisana. Baxwayise uZulu ukuthi engahambe ethwele isikhali eziyingozi ezifana lenqamu, njalo abantu bazitshayeze umkhuba wokuphuma enkumpikiswano engagcina idala ukulahleka komphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Haba kumsebenzi wokulibazisa uZulu abagoqela abaculi imbongi labanye abasisabelweni seMathebeleland North bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakwezinye inhlanganiso ezizimeleyo ukuze benelise ukuthuthuka kolumsebenzi bathole inzuzo yokuziphilisa ngasikhathi sinye befeza isifiso sokuthokozisa uZulu lokulondoloza amasiko. Kubika unokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso oqoqwe ngabenhlanganiso yezamalungelo abaculi eZimbabwe Music Rights Association Zimura obuthanise abakulumsebenzi wokuzithokozisa eChinotimbawole Victoria Falls. Umculi uRobert Dube oyimbongi ezalwa eLupane yena ukhala kakhulu ngokusweleka kwamathuba okuthuthukisa abakulumsebenzi, esithi lokhu kudala ukuba amasiko oluntu lwalesi sabelo aqhubeke elahleka ngoba kungela ngitsho lamahhofisi kule indawo abanga khala khona.
Abantu abasekhaya izibhobalazo kodwa abancindezeli, kungabe kusebholeni ngabe ngathi abalazo indawo zokuthi bayekhangisa imisebenzi yabo ukuze ikhule iqame bathole ukuthi ukudletha fulani ngayo. Okunye futhi okukhona ukuthi amahofisi aweZimura akhatshana kakhulu akobulawayo. I-National Arts Council nxa isenza kumbe i-workshop ngiyani bakobulawayo, iZimura labo bakobulawayo. So silokho thina sicwaswa ngokuhlala okuthiwa ngolimi lwemzini i-marginalization. Akukabi lento elapha eseduze lathi esiyibona eseduze lathi.
Umculi wembube waseVictoria Falls uSibangelizwe Sibanda, umholi weqembu elizibizwa ngokuthi Buntu Bomuntu, ukhala ngokuthi abaculi abaningi balesi sabelo bayathiwa phandle emincintiswaneni njalo nxa kule micimbi emikhulu edolobheni leli kabamenywa.
Asifuni justice naye ukuthi bulawayo ayiyizendleza ama-affairsayo harari la izenzela ama-affairsayo sizenzele awethu amafezayo ngoba like as it is here in Victoria Falls kule cultural diversity engeke ifanane leHarare leBulawayo. We have all ama tribes here, we have all ama artists here akwanisa ukwenza wathi engeke kukhitshwe iHarare kumbe iBulawayo.
Lokhu kusekelwe nguThokozani Dube odabuka emangweni waseNswazi ongumholi weqembu lemkhankaso wamajaha. Yena uthi ukubandlululwa kwabaculi balesi sabelo kusezingeni laphezulu.
Asikhangelwa sikhangelelwa phansi. Izananzelela ukuthi abanye siyaperforma, siperforma into efananayo. Mhlawumbe ubedlule wena ngeseniority, but uzathola ukuthi ngenxa yomhlobo abanye baphiwa imali nge-US linalwezi siyaphiwa nge-RTGS. So izinto ezihluphayo lezo kakhulu kakhulu. Nxa usiba lama national events asithathwa kubuya amabhendi from Harare, kubuya abantu from Bulawayo. Imagine umuntu ongangami siyahlabela kufaka ingcebethu phambili lapha kuyayangisa. Ngihlabelele ukuthi ngisengiyibheka kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngile production yami very rich. Very rich. Mina ngiyakwazi indi ngiyakukholwa lokhu into engiyenza i-very rich.
Unkosikazi Nokukhanya Moyo wohlangothi lukahulumende olwe-National Arts of Zimbabwe uthi isabelo lesi sinothile kakhulu ngaba kumsebenzi wokujabulisa uZulu abagoqela abaculi, inguqu, imbongi labanye.
Ukuba khona kwabo bafuna usekelo lwethu. And they need ukuthi siba assist in various places in different in their spaces abalawo into eyi challenge kubo yifunding. at the current moment. If funding, but we've got AMA partners, it's like a culture fund, they offer e-funding. And Bona, as artists, they can help each other to uplift themselves.
Umnumzana Henry Makombe wenhlanganiso yezimura uthi bananzelele ukuthi abakulomsebenzi kabawazi umthetho obasekelayo lamalungelo abo, ngakho ke bakubone kufanele ukuqhutshwa komhlangano wemfundiso kulumango.
The reason why we are here is we want to empower abantu, our creator, our music, amapolisa, ama DJ, ama radio station, they should understand the rights that are involved in the exploitation of the artistic works.
Abezimura bathi uhlelo lwabo lolu kalupheleli emathebelele North kuphela, kodwa bahlose ukuthi baluse ezigabeni zonke zelizwe kusiyafika ekupheleni kwawona lo umnyaka. Umhlangano wanamhlanje ubuthanise abakumsebenzi wokujabulisa uZulu abavela eLupane, eBinga Wange lezinye indawo eziseduzane leVictoria Falls emangweni weMathebelele North. Iningi labangenela umhlangano bakhuthaze abezimura abenhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi abasebenzela kulindawo lohulumende ukuba basondele eduze labo basebenze ndawonye ukuthuthukisa lumango. Ekugqitsheni kwalomhlangano wemfundiso, abakulumsebenzi abakade bekhona baphiwe izithupha zokuqeqesha ngokwazi imithetho esekela imisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane embikweni wakhe awethulele uZulu edolobheni leChicago esabelweni se-Iliano khonapha eMelika izolo, umongameli Joe Biden uthe izibopho zikahulumende wakhe zokuthuthukisa umnotho sezincede kakhulu ukuvimba ukuwa kwesilinganiso sesifundo semali yelizwe kanye lokwehlisa inani labangelamsebenzi. Iningi lezihambi zaseMelika zikhala ukubhekana lobunzima bokuphuza ukusukuma kwendizamthina kumbe ukuswelwa uhambo ezilindweni eziningi zendizamthina elizweni lonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abantu abaningi bethethe insuku sokungayi emsebenzini bebambanisa losuku lwekhefu olokuthakazelela inkululeko yelemelika elikamhla ka-4 Ntulikazi kumbe 4th of July. Asekankasela ngamandla ukhetho oluzayo amabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngoNcobakazi lonyaka. Amabandla amakhulu aphakathi kokhetho lolu ngeleZANU PF lele Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chambisa, wona-ke athembisa abantu izulu lomhlaba. Elezanu PF liziqhenya ngohlelo lokuvuselela eminye imigwaqo ezokulima lokuphandela ukudla abaswelayo lokunye. Lithi liza kwenza okuningi lingabiselwa embusweni ngoNcobakazi. Kodwa elesisisi lona lithi sesifikile isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe omanikiniki lokunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-CCC lomnumzana Khula Msaka owebandla leZANU PF.
Abantu masikhankasa sibabonisa isimo esiphila kuso esibuhlungu kakhulu kulelizwe leZimbabwe. Sibatshela lokuthi ma ngabe ubaba u-advocate Nelson Chamisa engenile kuningi kuzotshintsha. I-health yethu ne-health system yethu ayisebenzi kahle, infrastructure zonke zifile ma kungavuselelwa. Kube le mitshina ngezibhedlela thina kakhulu esala emakhaya, uzafica ukuthi mzukwane gula kumele utransfere usiwe esibhedlela sakoBulawayo central izihlobo zakho zikhatshana. Ma ngabe izibhedlela zingaba better equipped, izikole zingaba better equipped, konke nje kuhambe kuhle baba. Mbone ngani ukungena kwamnumzana ubaba uChomisa kungenza kube ngcono le migwaqo. Siyayibona ukuthi file abantu bayahlupheka, amagesi yinto ekhatshana, kuningi nje okungalibanga kuleli lizwe ukuthi noma babuthanisa engangena kungalungiseka yikho sikutshela abantu babo.
Yey baba umsaka uyezwa lapho uyakhuluma umama uthi hayi ibandla zanupf kukhanyazana lidonsi kahle so bakhuluma ngikhona ukuthi livele sokumele ngani liyasuswa embusweni la
yansizwa kahle. Bifuna ngikhuluma ukuthi thina sibatshelani abantu kuground akitsho
ye kunjalo sebili umzile la umama ekhuluma ye qhubeka ba
ye siyabonga thina abantu esibatshela khona kuground njengezane pfu sibatshela nje into ezimpahla okuqala sibatshela ukuthi ilizwe lakhe ngabanikazi balo okwesibili sibatshela ukuthi liphinde libuse ngabanikazi balo okwesithathu sibatshele njalo ukuthi liphinde likhulekelwe ngabanikazi balo ngakhonokho sibatshela nje ukuthi ilizwe aliyakwa ngomnyaka munye ilizwe liyakhiwa ngesikhathi ngesikhathi liyathetha isikhathi sibatshengisa intuthuko emnandi esenziwe ngobaba umnangagwa ngesikhathi esifitshane asesingenile sibatshela ngemigwaqo emihle eyenziwayo ngobaba umnangagwa lapho ohamba khona imigwaqo iyakhiwa kodwa kuma-highway siyakubona kwenzakala emakhaya iyagreda imigwaqo njalo enye ifakwa amatara sibatshela njalo ngamagetsi ayisipesiwane esesinawo lapha elizweni sibatshela ngobuhle be-rural electrification sibatshela ngobuhle bamagetsi esesinawo lapha elizweni okokuthi akusela load shedding sibatshele njalo nge-agriculture esithuthukile lapha sesikhangela khona njengelizwe ukuthi asisathengi kwamanye amazwe konke sikudlayo sesikulima lapha sigcikile lesikhonapho sibatshele ngepumbuza leyo eyalethwa ngumkhokheli owelizwe oncedisayo kakhulu emakhaya kuningi siphinde sibatshele ngentuthuko eyenzayo kumamayinzi sibatshele ngalokhu ubaba umnankagwa akwenzayo emadalini kuyakha amadamu sibatshele ngezibhorane ubaba umnankagwa asifakela khona abantu ukubana bibe namanzi kuningi kakhulu esibatshela khona isikhathi sesihluphayo.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke mamlojo nangu-ke uyakhuluma umsaka lapho uthi kuningi abatshela abantu okunye kwangikhona imigwaqo lokunye okuthize kambe babatshela iqiniso yini kumbe lapha-ke
angazi ukuthi imigwaqo yakhona ingabe isathiwa ngathi kakuduke ngimigwaqo engiwuhambayo njengomuntu ezekele ematobho ngihamba ngoma-topos road angaze ngawubona ngisike lapho ngithatha imigwaqo esen joseph ngisiya e-plumtree umuki njalo ngisike lapho mzukana ngicabanga ngegwanda nxa ngisuka kithi ematobho ngingena igwanda road kubi njalo so i-development leyo abayikhulumayo asikayiboni kunjalo nje ngingumuntu ophathekayo kwezokulima i-GMB sikusela ngingahambisa i-wheat yami ngo-December angingathengi imbadalo yakhona kuthi kunjalo baba silezihlobo ezigulayo sezibhedlela sikhuluma nje masithi izibhedlela zifile asophupho yinto esiyibona nsuku zonke abantu bahluphekile ezibhedlela lapha kunjalo nje nilabantwana abafunda isikolo babugibsi kuningi okufuneka ezikolo okufuneka kumzali kunjalo nje imali yakhona ingelayo sikhipha amabhuku sithenga ama-textbook thina sathi sifunda ngezikhathi zethu sasifunda ama-textbook iloko edabukile kodwa ekhona khathesi awasekho kutshintsha ama-curriculum kutshintsha lokhu sibona nje kutshintshile so lokho kukhulunywa ngakho i-development ekuyeleyo baba umnankagwa thina kusho ukuthi nxabe sithi imansa yabo ithi leaving no one behind clearly thina njengemathekelele ndiwa-marginalize wa-left behind sithi sinjalo nje amadamu lawa abakhuluma ngawo hanti ngako obulawayo akula kushotha kwamanzi nxa kuyikuthi amadamu uhulumende uyawakha njengoba esitsho sithi sinjalo nje emakhaya nxa ngabe amadamu ekhona antsho kube sesile ndawo zokuthi amanzi ayadonsele emizini abantu kungela sidingo sesibhurani so thina i-development kusho ukuthi sethule sibili kodwa kasingabanikazi belizinjalo
ye siyakuzwa kakhulu-ke mzanda uyazwa lapha-ke umama uyakhuluma sibili ukuthi ababoni khona ukuthi libatshela khona kungaba kuliqiniso kambe libatshela iqiniso abantu yini nxa singabuza kumbuzo lo
ngiyanyamakala kakhulu baba Dube angazi ukuthi umama uphila kuliphi ilizwe kumbe umama uphise ukuthi engavulamise ebone ubuhle obenza ngobaba umnankagwa ukhuluma ngemigwaqo okokuqala yikuthi akula lapha even engazengeni ichamisa lapha ayeyakha khona imigwaqo yonke kanye kanye imigwaqo iyakhwa ichiyana ngikhuluma nje lapho ohamba khona i-TTF ibhizi emakhaya ngale iyakho imigwaqo kathesi ngakhangela i-Bed Bridge isiya elokhuzeni eHarare umgwaqo uyabukeka sibili kwefolosi iyalingisa miningi imigwaqo engayito mina le ayitsho yahamba kiyo ungayenzakala ukuthi nayo ayekathintwa kodwa konke amaprovinsi ayabanjwa
uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa webandla le-CCC loMnumzana Khula Mthaka webandla le-ZANU-PF bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Kuphuma imbono efikileyo ngodaba lomthetho ovimba ukusetshenziswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ngemva kokuba abanye abesifazane baseZimbabwe bekweze udaba lwabo emhlolandaba bephikisa umthetho owalisa ukusetshenziswa kwama-sex toys. Umthetho weZimbabwe uthi limpahla yezocansi ingamanyala njalo iyingozi ezimisweni zokuphatheka emphathini. Ziphatha emphakathini. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba uNkosazana Sithabile Dewa ekweze emthethwandaba lolu daba ephikisa ingxenye yalomthetho esithi usumdala njalo ungoncindezelayo lokwephula ilungelo lenkululeko yakhe. Wasa amaphepha akhe emthethwandaba ngenyanga kaMbimbitho walonyaka emangalela uhulumende weZimbabwe efuna ukuba ezinye ingxenye zomthetho lo zesulwe. USithabile utshelela umsakazo ukuba akasafuni ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba eseqondise amandla akhe kwezokuqhutshwa kokhetho olukhona mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka lanxa enguye owalukhweza emthethwandaba lolu daba. Eyinye inkokheli enhlanganisweni ezilwela ilungelo labesifazane ithi lanxa bengafisa ukukhuluma phezu kwalolu daba ngeke bakwenze okusegcekeni ngoba besesaba ukujeziswa ngendlela ezijiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso ye#thisconstitution uNkosikazi Abigail Mupambi uthi uvumelana lohulumende ukungavumeli ukungeniswa loba ukusetshenziswa kwale impahla yocansi.
Ngibona ngathi ibhanyo naleyo ngiyayisekela Sibili ngoba kuyinto eyangisayo esintwini sethu njengabantu abamnyama asikwazi lokho asikaze sikuzwe. Sibona ngathi lokho kuyabe kusiyeyisa njengabantu besintwini.
Uqhubeke uMpambi ethi kuyinto eyangisayo esintwini njalo engelasithunzi ukukhuluma ngale mpahla.
Ngakho mina ngiyasekela ukuthi leyo nto ingavunyelwa, lokho kuthiwa ngama-toys. Usukubone Sibili ukuthi hayi kuyifiction, angikholwa ukuthi kukhona esintwini. Singabantu abamnyama silakho esikukholwayo. Okunye lokhu imbona ngathi hayi bakithi kuyabe sokudlulisa amalawulo.
UDokotela Ruth Labode upha umbono wakhe nxa kukhangela ehlangothini lwezempilakahle.
Mina into ethiwa yi-sex toy anzake ngiyibone futhi ngisesikolo ngifundela ubudokotela asizange sifundise ngama-sex toy.
Uchaze lolu daba njengolufana lezinye nje indaba azizwayo ukuba zenziwa ngabantu uDr. Labode.
Into engazake ingene engqondweni yami because I think ukufanana le week umuntu ogqoka iweek okhetha ugqoka iweek kumbe ofuna ukwenza whatever laba abafaka intolwane ngaphansi konke lokhu. For me it's the same.
Kodwa umsunguli wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngempilakahle yengqondo ye-The Peace Hub Zimbabwe uNkosazana Irene Peace Wongwe yena oyi-social worker uthi kuyikubandlulula ukusebenzisa ingxenye yomthetho ungakhangelwanga wonke ukuthi uthini. UNkosazana Wongwe uthi usetshenziswa ngendlela ebandlululayo lomthetho njengoba kungekho okwenziwa kulabo abenza ucansi egcekeni kodwa usetshenziswe ebantwini abasebenzisa limpahla ensitha okuthiwa kayivunyelwa.
So we come to Zimbabwe, we've got a lot of people. Today you are given a lot of attention in the name of socializing influences.
Kuyiyo ongamanyala kakhulu ngoba abanye babo baze babonakale benqunu, abanye babo besenza ucansi phambi kwamabonakude.
Ingxenye yomthetho waseZimbabwe wokulawula kwezokuzijabulisa yenza ukungeniswa noma ukuphathwa kwempahla yezocansi kube ngokungekho emthethweni.
Ku live talk namhlanje kuhlelo asihluzene bomama sikhangela udaba solugwezo emthethandaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuvimba ukuthenga lokuthengiswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ama-sex toy ngabesifazane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, umpractice Jeremiah.